soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Fuganja ni mtwakazomu se ola mugela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 9 kumpalakazi 2020 ngontunga milinku mo endabeni zekuseni lamhlanje
kuqakathekile ke ukuthi betholeke uncedo losizo ukwenzela ukuthi ama quarantine lama isolation centers abo athole izinto zokuthi abantu bazivikele.
Kulabantu abayisishiyagalolunye ababulawe yi-COVID-19 labangamachumi edlula ayisikhombisa ababanjwe lomkhuhlane izolo.
I-Special Anti-Corruption yona mbona ngazathi yona iyacaca nje ukuthi bamba labo abayi-political threat kumongameli.
Kunanzwa ilanga le-International Anti-Corruption Day namuhla iningi likhala ngokuthi imisebenzi yokungethembeki isibhahile kakhulu kuhulumende kamnangagwa. IMDC Alliance isola ukuxotshiswa kwamakansila ayo emaswingo ngunkosazana Thokozani Khufe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abayisishiyagalolunye asebebulewe njalo yi-COVID-19 kuleli labangamachumi edlula ayisikhombisa 73 ababanjwe lomkhuhlane izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababhubhileyo bonke ngabeHarare njalo batshone kunsukwana ezedluleyo. Lokho kukhuphule inani lasebedliwe yilomkhuhlane eZimbabwe laya kumakhulu edlula kancane amathathu 303. Phakathi kwababanjwe lomkhuhlane izolo abangamachumi amathathu lantathu ngabedolobho lakobulawayo njalo abangamachumi amabili lasishiyangalombili ngabeMashonaland West. EmaThebeleland South kulababili, oyedwa eMaThebeleland North, ababili eMidlands, abathathu eMaswingo, oyedwa eMashonaland East kanye lababili eMashonaland Central. Kulaba ngamachumi ayisishiyagalolunye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yaku 10,912. Asebepholile bakhwele baya ku 9,062 kwathi abalokhe begula bona vehla kancane besuka ku 1,573 baya ku 1,547. Umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka ngamandla kuleli lasemhlabeni jikelele. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ziphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa uzulu ngendingeko zokuzivikela kulomkhuhlane ezifana lamasanitayiza. Enye yalezinhlanganiso yiZimbabwe Christian Alliance yona ephe ama quarantine centers ase Victoria Falls uncedo lolu ngomvulo. Sixoxele siphathamandla salihlanganiso umfundisi uSenisifanda.
Kuqakathekile ke ukuthi betholeke uncedo losizo ukwenzela ukuthi ama quarantine lama isolation centers abo athole izinto zokuthi abantu bazivikele. Ngakho ke sifike sanikeza ku quarantine center la ku isolation center ezilapha eVictoria, banike imithi yokuzivikela iyona esetshenziswa ukuthi ifafazwe phansi phansi kumbe lapha abantu ababamba khona asabanika njalo lemithi yokugeza izandla sabanika njalo lemithi esetshenziswayo ukwenzela ukuthi laba bedolobho le Victoria Falls bekwanise ukufafaza endaweni ekuhlangana khona abantu abaningi njalo sibanike lezambatho zabo mama ama sanitary pads njalo sasesikhangela ukuthi sabanika lama okuthiwa ngama snapsack okuyikho kuyimtshini omncane okusetshenziswa ukufafaza le mithi ukwenzela ukuthi ikwazi ukuthi kusebenzeka kakuhle sinanzelela ukuthi lapha eVictoria Falls ngenxa yokuthi isivulwa njalo iVictoria Falls soyaqalisa ukubiza eThekeli ezivela ngaphandle kwelizwe sokuqakathekile ukuthi bathole lolo sizo njalo sinanzelela ukuthi babe ngabantu abathola abantu abaningi abadlula bevelela endaweni ezehlukeneyo emazweni aseduzane lathi abane bevele eSouth Africa bequma besiye eZambia la kwezinye indawo ngakho ke ukuthi umkhuhlane lo ukhule weCovid kungabalula kakhulu kule indawo yeVictoria Falls.
Ona unjani lo mkhuhlane khona ngapho eFolosi ngoba endaweni ezithiyeneyo siyabona ukuthi uyazichingisa kulezi nsuku.
Sinanzelela ukuthi abantu abakwquarantine center abantu abakwisolation center kukhanya ngani basesebalutshwana kodwa ke akutsho ukuthi kuhlala kunjalo liviki edlulileyo bebelabantu abangani bathe xaxa baphinda babadischarge abanye babo sebebonile ukuthi banegative kodwa kathesi sokusika ngesikhathi sekhisimusi sokukhangelela ukuthi inani labantu elizabuya lapha edrobheni le-Vic Falls lizaba liningi kakhulu njalo lokuthi umkhuhlane umemetheke kungaba yi-possibility nxa imithi adingekho kodwa ngenxa yokuthi sibatshiyele imithi siyathemba ukuthi bazakwanisa ukuyisebenzisa ukwenzela ukuthi kuvikele idolobho le-Victoria Falls.
Umfundisi Useni Sfanda ngohlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. LeZimbabwe lizabambana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lenkohlakalo ele International Anti-Corruption Day namuhla inengi lisithi imisebenzi yokungethembeki isibhahile kakhulu kuhulumende. Ilanga lanamuhla lahlelwa ngumanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2003 ngenjongo yokuveza sobala ububi benkohlakalo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iziphathamandla zayo zizatshona zibhoda ngemisakazo namuhla zilimukisa uzulu ngalumkhuba. Lanxa kuleziphathamandla zikahulumende esezike zabotshwa ezigoqela owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo lonkosikazi Priska Mufumira, abanye bathi uhulumende kenzi okwaneleyo kumizamo yokulwisana lenkohlakalo ikakhulu kuziphathamandla zakhe. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi zonke izikhohlakali zizabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngezebandla liphi. Owayengumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo yena owafohla wayaphephela kwele Kenya ekugenqulweni kukaMgabe wethule ingwalo enkundleni zeTwitter izolo zona athi sikhomba ukuthi uMnangagwa lomkakhe bayizikhohlakali. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ukulandule lokhu esithi akulabufakazi. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mbona ngazathi amanye amazwe bayayilwisa i-corruption njengezinzalwane labohulumende balama-bodies alwisana le-corruption kodwa kwelakithi ungakulandelela uzathola ukuthi ama-bodies lawa ay-anti-corruption laleyi i-anti-corruption e-constitutional body laleyi eyakhiwayo i-special anti-corruption unit eqinisweni mbona ngazathi ingatsha lezi okwethule ngokamlevu ukuthi i-anti-corruption commission ngani iyesaba ukuthi ukudila lodaba lobophatheni yini bese kusithi i-special anti-corruption yona mbona ngazathi yona iyacaca nje ukuthi bamba labo abayi-political threat kumongameli so mbona ngazathi eZimbabwe sihlukene lamanye amazwe anganayo lesi corruption thina kuyi-corruption ma kusenziwa yilabo abaphikisana labaphethe amandla kodwa ma kusenziwa ngabaphethe amandla i-business so mbona ngazathi thina hayi i-corruption is part of our life it is a new way of our lives iyo economics esesilayo so hayi thina kasikho kulabo abalwisana layo thina singabayiqhubekelisa phambili
ingaqedwa njani kahle kahle inkohlakalo eZimbabwe kuyini okungenziwa
inkohlakalo eZimbabwe kulula ukuthi iphele ngoba namhlanje ma besikhangele okamlevu uProfessor Jonathan Moyo kukhona akwethulileyo kodwa kusenziwa ngamandiya okuthinta ophethe ilizwe okuphathelane lenkohlakalo kuthinta umongameli welizwe kuthinte unkosikazi wakhe kasikabezwa bonke baphendula besithini bazaphendula besithini kodwa ngama-allegations aye-corruption atshengisa ukuthi uma kuliqiniso njalo uma bengathula nge-corruption leyi eyethulwe ngokamlevu kuyabe kusitshengisa ukuthi vele ilizwe kaliyindawo
umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu Ibandla leMDC Alliance selisole ukuxotshiswa kwamakansila alo amane emaswingo ngunkosazana Thokozani Khuphe lebandla lakhe leMDC Abane lava babalisa ukansila ka Ward 3 uTarusenga Vembo uGodfrey Kurawone oka Ward 4 uDaniel Mberi Kunashe oka Ward 5 kanye lo Richard Musekiwa oka Ward 7 uMakhuphe usexotshise amakansila eMDC Alliance amanengi kanye lamalunga edale lephalamende esithi ala ukumnanza njengomkhokheli weMDC. Le yinto esicunule umholi we-alliance umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Ukuxotshwa kwama-councillors emaswingo kanye lama-councillors eChinoyi namhlanje kakusese yinto emangalisayo kithi sesikujwayele lokho ngoba sivele siyakwazi ukuthi khona laba bantu lokhu beqalisile kusukusela ngesikhathi kuphuma i-Supreme Court judgment bebelokhu be-abuse i-Supreme Court judgment beyiphendulela ngendlela abayifuna ngayo kuye kuzama ukuthi khona bedilize bebhidlize ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa u-Advocate Nelson Chamisa ivele ibandla leli elikakhuphe labomonzura bona bevele bayisandla bayisando esisetshenziswa izanu PF lobaba umnankagwa ukuthi khona bebhidlize ibandla eliphikisayo so akusimangalisi siyakwazi ukuthi amaplan abo vele ngokuthi bezame ngazo zonke indlela ukuthi bonke abameli abakhethwayo bekhethwa phansi kwaleli bandla bexotshwe ngaphandle kokubana khona bebe yilabana abazavuma ukuthi khona hayi thina ubaba kasamazi khathesi ke sesiyabuswa ngumuntu esingamaziyo wonke ukansela wonke uMP ongahambelani labo kusiya ngabo kufuza ukuthi ngabe sebexotshiwe bonke baphela
ayaxotsha amakansila ayaxotsha amalunga eParliament kodwa izeki ithi ayilamali yokuqhuba ama by-elections ukuze kugcwaliswe lezo zikhala
imali yona ngokwayo kayisiyo engathathela amalungelo abantu namhlanje nje bengikhuluma lezakhamuzi labantu abebhinga North Constituents kwenye i-group chat bekhuluma nge-bridge elathathwa ngamanzi ngesikhathi lesana kuze kube lama floods kweinye ingxenye yePinga North. Besithi bona manje MP ibridge leli thina sesidiniwe, akusadluleki kathi sifisa ukuthi siye kuKhisimusi siyebonana lezimuli zethu senze njani. Ngathi mina hayi okwakhathesi mina ngisese kuforced leave engayiphiwa ngumnankagwa kanye lokhuphe. So ilungelo labantu ukuthi bebe labameli babo. Ngenxa yokuthi lilungelo labantu akungeke kwenzakala ukuthi khona bese kuthiwa khona ngenxa yemali, bese kuthiwa khona hayi akusoze lawo malungelo elandelelwe. Mbona ngani iconstitution yethu kayikuvumeli khonakho.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance enyakatho yeMandebele ni uMakhube lebandla lakhe bayakulandula ukuthi baludlawu lwezano PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhokela umkhosi wokupha iVictoria Falls isithunzi sedolobho elikhulu namuhla. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulontombazana oleminyaka elitshumi lambili otshaywe ngumuntu ogula umkhuhlane wengqondo ngelitshe eGweru wafa. Lontombazana obekugrade 7 ubezihambela evela esikolo lapho asukelwe khona ngumuntu lo obikwa ehlala emangcwabeni. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni senu.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle. Khuluma lo Ngwenya la eGoli. Ngisemsebenzini nje njengamanje, niyaphila kodwa nonke. Sibona unyaka usuphela, kuloke kunzima kunje. Nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi, kodwa ke siyakhuleka ukuthi ngathi ngahamba kwehle bakithi. Sinesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le, ngoba nje sesihlala egangeni njengenyamazana. Kodwa siyafisa ukuthi ke siyafika ekhaya. Futhi-ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli eZimbabwe, amagumbi amanomhlaba, ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa. Abafisa ukuya emakhaya baphumelele futhi babuye babuye, ngoba vele sesiphila la, asinakho okunye singabambelela kukho. Ngiyabonga.
Mina ngikhuluma ngokhupha uMvundla, ngibuye omsedi ekheze baphisa. Abaningi bangazi kakhulu uma ngiqamba indawo nale mina ngokhuphe. Ya, kokuqala siyayuza sirufuka ukuvota kwe-America, kwavotwa kade sibili. Hayi, kangeni undoda laye la abona ukuthi uthi kuthinseka kanjani. La ubona ukuthi uthinta njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu, bemvotela ukuthi bamthanda. Laye kabona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekeli, laye kabona ukuthi wenzani uyathintsha. Njengakade khona etshintshe ayidlule lokhu kade kukhona. Ya, hayi, thina kule nto singayikhuluma okuningi kakhulu. Thina siyabonga ukuvota kwakho kube kuhle. Vele noma udliwe kuyafana noma iboring angena emgawo yathi ayingena, kodwa abantu bebona ukuthi ingene le mgawo.
Sanibonani iy'ngane kwe-Studio 7. Ukungena kukaJoe Biden akula change enkulu okungayibisa pertaining to ubudlelwane be-America leZimbabwe, because in terms of America's foreign policy, America has got what I can call a straight jacket foreign policy. It's not influenced much about ukuthi ngubani obusayo, but ukuthi the policy yabo if it's put in place. UBiden yebo angabuya lembono mhlawumbe, but alikho ithemba futhi. So okungasiza nje yikuthi kwakhona njengelizwe kulandele lokho ama-recommendations awaphiwayo. For example, ukuhlonipha amalungelo oluntu, phatha kuhle abantu, good governance. Kungalungisiswa khonokho, then sibone ukuthi kwakhona ama-sanctions lawa angakhitshwa yini. Kodwa nxa kuyikuthi khona njengelizwe lathi asifisa ukuqondisa khona, kuza kuba nzima ukuthi ubudlelwano bethu lelizwe le-America bulungisizele ngoncuba
kulumani. Salibonani maZimbabwe amahle. Mina ngesikhalo mayelana nephathi, lamaphathi aphilisayo ngicela ukuthi ngicabanga upresident wethu Chamisa esithi uhamba enyaweni zikankomo, uhamba enyaweni zakuthwangirayo. Bengikhangelela ukuthi ngakuba nemfundiso phakathi kwamaphathi ukuthi akumelanga bakhethe uhlobo oluludwa lube yilo olukhokhelayo eZimbabwe. Kungani abanye abantu basetshenziswa njenge-WEMS yokubamba into ezadliwa ngabanye abantu, i-WEMS isifwa. Isizwe esikamthwakazi khanya siyakuyisele emuva, angikwazi ukuthi kubangelwa yini. Sikhangela ngesikhathi umgabe eqalisela Nkomo, uJoshua Nkomo wabuyisele emuva waba ngu-vice president wesithathu, ngendlela ukuthi nxa kukhulunywa kuthiwa amaprovinsi emaNdebeleni malutshwane, kube kathi akumelanga sikhangele ngalokho. Kumele sikhangele ukuthi indlela ezabambanisa abantu sikhiphe iZANU-PF. Sibona uThwangirayo bathi beqalisile ukuzeni uGibson waba nguvayisi, but khathesi kungani kathi sebelandelana bodwa abanye bethu beluhlobo wani, vice president, president? Yebo, olisimeni abathembakalanga. Mina njama mbathela ngamthembanga, kodwa bakhona abanye esiNdebeleni abangaba luthatha indawo kaGibson baba ngu-vice president.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani lababanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 liya lisehla kwele Malawi, kodwa kwesatshelwa ukuthi lingakhuphuka yiloba nini, ngoba abantu abaningi bakhanya sebewutshaya indiva lumkhuhlane. Ngenxa yenkohlakalo, eleNigeria yilo elibikwa likhokela emhlubulweni we-Central lase-West Africa emazweni athengisa inyama zana ezifana lenkaka kanye lempondo zikabhejane ngokungekho emthethweni ezwekazi lase-Asia. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ijekiseni yokwelapha lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elungiswe yinkampani yakwelemelika i-Pfizer iqale ukusetshenziswa kwele-Bhilithane izolo. Ugogo oleminyaka engamatshumi ayisishiyagalolunye, unkosikazi Margaret Keenan, ube ngumuntu wakuqala emhlabeni wonke jikelele ukuhlatshwa lijekiseni. ELeBhilithani libe lilizwe lakuqala emhlabeni ukuvumela ukusetshenziswa kwejekiseni ye-Pfizer le, yona eyilungise incedisana lenkampani yakwele-Germany i-BioNTech. Ugatsha lweMelika olwe-Food and Drug Administration luzahlangana kusasa phezu kwalijekiseni, njalo lubikwa lulakho ukuhle luvumele ukusetshenziswa kwayo kuleli lizwe. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngendlela esabisayo eMelika kulezi nsuku, lapho obulala khona abantu abedlula 2,000 ngelanga. Umongameli omutsha ozaqala umsebenzi mhlaka-20 ngoSibandlela, umnumzana Joe Biden, uthi phakathi kwamalanga alikhulu engene embusweni, uhulumende wakhe uzahlaba lijekiseni abantu abayizigidi ezilikhulu 100 million. Sixoxele osebenza kwezempila kahle unkosazana Brenda Moyo.
Ukutholakala komuthi ukuvikela iCOVID-19 kuyinto enhle kakhulu. Ikakhulu masikhangela ukuthi umkhuhlane lo ulokhe uqhubeka umemetheka usiyaphambili emhlabeni wonke jikelele. Udaba lwamankampani afana le-Pfizer labo Moderna lamanye lokuthi asele vaccine ekhanya isebenza ludaba olujabulisayo kakhulu. Mina ngizimisele sibili ukuthi nxa sokuthiwa abantu sebehlatshwa lami ngibe ngomunye wokuqala ukuthola le-vaccine, khonokho nje ukuthi sisebenza kwezempilakahle ukuze lathi sivikeleke njalo sivikele laba esisebenza labo ikakhulu ogogo labokhulu asebekhulile. Kodwa bakhona abanye abalembono ehlukeneyo ngalama-vaccine, abanye bathi vele kabafuni la kuyibona phansi kwabo ngezizathu ezimbalwa. Abanye ubezwa bekhuluma nje besithi imithi le yama-vaccine la abanye bathi is the mark of the beast. Lezinye izinto ukuthi vele uyaswela nokuthi abantu bakuthatha ngathi.
Kunokuphikisana ekuthini ngobani abamele bahlatshwe lijekiseni kuqala. Ulubona njani lolo daba?
Ingcweti kwezempilakahle zizwakala zesithi kuqakathekile ukuthi abasebenza ezibhedlela babe yibo abaqala ukuthola imithi le, bese kulandela asebekhulile abagcinwe endaweni ezihlala asebeluphele lezisebenzi zalezi ndawo ama-nursing home. Ngike ngezwa kunsuku ezedluleyo kulempikisano yokuthi ama-vaccines la indaba la abalungisayo bengawazami ebantwaneni ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ayasebenza na, ngoba abantwana njengoba besiya ezikolo lokunye okunjalo njalo yibo labo futhi okumele baqakathekiswe ekutholeni imithi le masinyane. Abezinhlanganiso ezimela abaphila legciwane le-HIV labo bakhalela ukuthi nga amalunga azo ayaphangiselwa ngama-vaccine labo. Kodwa ke udaba lolo lokuthi kulama-vaccine asekhona hayi ludaba oluhle kakhulu. Umbuzo okhona nje ukuthi kambe emazweni afana labo Zimbabwe, e-Africa la kwamanye amazwe nje imithi le kumbe ama-vaccine la azafika nini?
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle kwelemelika.
It's Ellie with the skill.
Yamadoda akusetshenzwe khona yobuya imali ngoBig Zulu ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu. Kodwa akahambi yedwa, uhamba nentaba yaseDubai kanye lo Ricky Rika. Yo ihlelekile leyo ngoma. sikhangeleke ebezihamba phambili. Kulabantu abayisishiya kalolunye ababulawe yi-COVID-19 eHarare labangamachumi edlula isikhombisa ababanjelwe umkhuhlane izolo. Kunanzwa ilanga le-International Anti-Corruption Day namuhla, iningi likhala ngokuthi imisebenzi yokungethembeki isibhahile kuhulumente. IMDC Alliance isola ukuxotshiswa kwamakansila ayo emaswingo ngunkosazana Thokozani Khuphe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.